Sikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela kustudio 7, sonto mhlaka 22 kuzibandlela 2023, Mokefstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Umnangagwengena wayethembisa ukubana uzadila le-corruption, wayethembisa ukubana uzabhadala izisebenzi, amasosha, amapolisa. Kodwa ethi kubona ukubotshwa kwabantu, ukuhlukunyezwa kwe-opposition, ukubotshwa ke kwama-journalist.
Abaphikisayo bathi bathwele nzima eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa lonyaka.
Abantu be-opposition special njengosekusekhethweni so bayenza izinto abakwazi ukuthi izinto ezingekho emthethweni bebotshwe bengabotshwa. Nasekusiyafika ngala abantu bebutheni sokuthi ngisimpikisa sokuthi ngisinyuze ukuthi khangelanini abantu e-opposition ngale sebebotshiwe.
Kodwa bakubandla leZANU-P F party kubotshwa amahlokandlebe.
Ngiyajabulisa mpela ukuthi nami ngiyabona ukuthi hhayi isivuno sizaba khona kancane noma lingasoze kube yinto enkulu. Kodwa-ke hhayi i-irrigation izatubha ngoba umumbu usuvuthiwe.
Umlimi wesigabeni selufane uthi bazayitshaya inala lonyaka. Uluze Seswe uqala umsebenzi kusasa kuqembu lebulawa yi-Chiefs. Salothulela ezamasiko ezabatsha nezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Bakhethenzekile abaphikisayo abathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ubopha abanye babo mahlayana esenzela ukubhidliza amabandla anjenge-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kungakenziwa ukhetho lonyaka. Kodwa abakubandla leZANU-P F party ubotshwa izigilamkhuba. Umnumzana Gift Ostalos Ziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi uhulumende kamnangagwa ubathwalise nzima.
Kuyatshengisela sobala ukubana iZANU-P F iyehluleka ukugcina ukuthula ngenxa yokubananye nguhulumende owesaba ke izizukulwane zeZimbabwe. Nguhulumende ke osebenza esevalweni ngenxa yokubana useyehlulekile ukwenza ke lokho ke owayekuthembisile ebantwini. Ungakhangela iZANU-P F, umnangagwengena wayethembisa ukubana uzadila le-corruption, wayethembisa ukubana uzabhadala izisebenzi, amasosha, amapolisa. Wayethembisa ukubana ama-teachers athole imali ethengayo. Wayethembise ukubana ke kuhulumende wakhe ababethi i-new dispensation uzabisela iZimbabwe into the community of nations. Kodwa esikubona ukubotshwa kwabantu, ukuhlukunyezwa kwe-opposition, ukubotshwa ke kwama-journalist, ukuhlukunyezwa ke kwama-lawyer. Konke lokhu ke lokuswelakala kwemali elizweni, indlala ke emaphandleni nasemadolobheni, konke lokhu kwenza ke uZulu ke ebe ke lokuzungeza lokungathembi uhulumende kamnangagwa.
Usiziba uthi usephelelwe uhulumende kamnangagwa owesaba amabandla aphikisayo.
So ngenxa yokuba nabakhangelela ukudliwa kukhetho oluzayo sebelandela ke indaba ze-election. Besikhulumisana ke kule viki edlulileyo ngenhlelo ke esasiqalayo ke ikakhulu ke e-Southern Africa ne-African Union mayelana le ndaba yokubana ke sivikele ke ukubana uZulu ke bengahlukunyezwa akazi ukubotshwa kwabantu lokuhlukunyezwa kwama-activist ethu labantu esebenza lapha ama-members of parliament lo Zulu woyi konke jikelele. Okufunekayo kathesi ke eZimbabwe umanyano kwabantu bonke ngenxa yokubana uDubo alukhethi ukubana ke ukuzanu noma uku-CCC uDubo alukhethi ukubana ungena eRoma noma esabatheni. Abantu bonke beZimbabwe fanele bayimanyane sime ndawonye kubana ke siqeda uDubo eliselizweni. uDubo ke kunguhulumende kamnangagwa. Yinto ke ekufanele ke siyenze esikhuthazela abantu kathesi sesisiya ke kumaprocess okukhipha ke ingwalo zethu ama-blueprint lwenhlelo zethu zika-2023. Into esiyikhangelele kakhulu kubantu beZimbabwe yikubana aso sikhathi ke sokukhangela ke ukubana ke ungubani, isikhathi sokukhangela ke isimo sesikhwama sakho. So yinto esibona ngani kufanele ibambanise abantu bonke beZimbabwe kubana sikhiphe uDubo ke uDubo luyiZANU-P F.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Efindlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Into bangokuthi kube lodlame lodlakela phakathi kwelizwe ukuthi laba basezihlalweni bayakwazi ukuthi nxa ngabe bengasebenzisa lokho abakwenzileyo kusuka ngo-1980 kabakhetheki kabavoteleki ngokuba lokho abakwenzileyo kubalela eGugurawundi umbhuqazo weGugurawundi badilize i-industry badilize ezomnotho sekugcwele amaphotholo kuyo yonke indawo izikolo kazisasebenzi izibhedlela zisasebenza kula mithi impilo nje inzima kugcwele ubuyanga lendlala ilizwe lonke ngenxa yombuso obemubi kusuka ngo-1980 ngakho-ke bayakwazi ukuthi uma bengahamba baye ebantwini bethwele khona lokho abakwenze kusuka ngo-1980 kabavoteleka soze bavotelwe ngabantu ngakho-ke sekumele batshaye abantu bethusele abantu ukuze abantu babavotele
uncuba uthi akusoze kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe lonyaka
isimo siza konakala sisiya phambili kusiya ngo-2023 njoba sinje siku-2023 sisiyafika isikhathi sokuvota kuzabe sokonakala izinto eziningi kuzaba lokwethusela okukhulu lokutshawa kwabantu okukhulu ngokuba phela laba basezihlalweni laba babusayo besesaba kakhulu ukuthi asoze bavoteleke ngendlela abaphathe ngakhona ilizwe ababuse ngakhona ilizwe akusoze kubangalise ukuthi ubone kutshaywa abantu kusethuselwa abantu kusiya phambili ngokuba isimo sitsho kanjalo akusoze kube lokhetho olukhululekileyo ngaleyo ndlela kodwa-ke sizabona kakhulu kusanda ukwethuselwa lokutshaywa kwabantu
kodwa umnumzana Freedom Murethu okubandelezana PF uthi kubotshwa amahlongandlebe kuphela kwele Zimbabwe
lapha eZimbabwe kubotshwa wonke umuntu oyabe edale amacala kungakhathalekile ukuthi usuka kuyiphi kuliphi ibandla usuka kuzani PF kumbusuka ku-opposition as long as udale amacala lapha eZimbabwe uyabotshwa and lokho okuthi kuthiwa kungani kule crackdown you know yizinto nje ezikhulunywa ngabantu abazama ukuthi bephambanise kumbe bengcolise ilizwe likamongameli wethu upresident Hage Mnangagwa nohulumende wakhe new dispensation le mizamo yonke ayenzayo especially re-engagement and engagement exercise siyakubona ikakhulu nxa sekungazani ukuzaba le mihlangano ehlanganisa izizwe ezishiyetshiyeneyo siyabona ama-skirmishes esenzakala lapha elizweni abantu be-opposition especially njengoba sekusekhethweni so bayenza izinto abekwazi ukuthi izinto ezingekho emthethweni bebotshwe bengabotshwa nxa kusiyafika ngalo abantu bebuthene sokutshengisa umpikitha sokutshengisa inews ithi khangelanini abantu e-opposition ngale sebebotshiwe bebotshelwani bayebenze amacala so lapha yisikhathi kuphela ababotshwe ngaso ngendlela ababenze ngayo ukuthi bakwenze ngesizathu sokuthi bafuna ukuthi abantu abangale international community ibona ngani there are human rights violations in Zimbabwe lapho eZimbabwe sosekhethweni
umlethu uphinde wathi ibandla lakhe likhankasela ukhetho ngokuthula
lokho okuthi kuthiwa there is a tension in Zimbabwe akula tension eZimbabwe siyazikhampenela labantu bakwe-opposition labo kabakhampeni ngokuthula njengezanu PF lathi sekhampena ngokuthula ngoba umongameli uclare sikuxwayisa ukuthi bantu bakithi hambani ledinga amavoti ebantwini lingafosi abantu lingatshaya abantu kunjalo lathi sekhampena ngokuthula and siyafisa ngazonke indlela ukuthi ama-elections lawa ayenziwe in a peaceful environment kodwa siyakwazi ukuthi zanu PF izawina amavoti abuyayo upresident wethu uzanikwa you know another term because imisebenzi ayenzayo iyazikhanyela imisebenzi ayenzayo iyazibizela yodwa amavoti and lokhu ayisonto esingayithandabuza yinto vele
kula malunga ebandla le-CCC abotshwe ngeviki ephelileyo esemhlanganweni eHarare kulamanye njalo agoqela umnumzana Job Sikhala abotshwa esethiswa amacala okuthuthozela udlakela enyathime abanye babo bavunyelwa ukuhlawula isibambiso sebheyili usikhala lokhe evalelwe amalunga ebandla lemthokazini Republic Party labo bavalelwe entilongweni baqhubekela phambili ngokulima abantu eZimbabwe namhla sixoxe lomunye wabo othi ulakho ukutshaya inala lonyaka
igama lami ngubishop Sithole ubishop Sithole waselupane ejotsholo wathi ward 13 esigabeni ekuthiwa iqwarayi area qwarayi area ye mina ngumlimi ngile-recession engilimayo okwamanje kurigeshini ngiseyibhizi ngokulima umumbu ngoba isikhathi sezulu okwamanje ngilima umumbu kuyakuthembisa kodwa ngezulu elikhona ukuthi singathola kancane erigeshini singathola kancane erigeshini sengikhiphile imbhida kade ngibhizi ngayo okwamanje sengibhizi ngomumbu kodwa-ke hhayi kuyajabulisa kuyajabulisa mpela ukuthi nami ngiyabona ukuthi hhayi sivuno sizaba khona kancane noma singasoze kube yinto enkulu kodwa-ke hhayi erigeshini zaduba ngoba umumbu usuvuthiwe le mfe sithile amathanga sethelile la makhomane ukuthi kuvikele izanje bayaliqala ukudla abantwana bayaliqala udobhadobha amakhomane
lizavuna njani lo nyaka xa sukuqathanisa le minye iminyaka
asembala emasimini amakhulu ngiqathanisa umnyaka ophelile hhayi lo nyaka kuyathembisa kibo bonke nje kodwa lami ngiyabona kweyami isayithi lo nyaka kuyathembisa sizalima siyakunyaka kuyathembisa singavuna ngoba izulu likhona likhona izulu liyasijabulisa kakhulu unyaka lwana waphelayo hey kwakuhlungu kwenzima kwakuhlungu kwenzima kodwa lo nyaka hhayi lapho engikhona mina ekwarayi mbonazathi kulobubele ngoba liyana njalo namasimini sesiwaqedile amasimu ukuwalima sesiqedile ukulima sesilindele ukuthi sikofole sihlakulele ukuze ukuthi sibone ukuthi izivuno zethu zizaba njani kodwa-ke hhayi kwezulu asikabile complain sisazama liyasithembisa kakhulu hhayi kancane
lo ngumnumzana Bishop Sithole umlimi ohlala ejotsholo emathebeleleni north uJason Movevi owayelipholisa owetheswa amacala okubulala abantu abane kulapho kuthoniswa amanye njalo afanayo ayisithupha okuthiwa wawenza ngomnyaka ka-2020 iphephandaba leSunday Mail libika ukuba kukhanya ngani umbhobho kaMovevi yiwo owasetshenziswa ukubulala abantu laba isitungwiza leHarare asenzisanga ukukhuluma ngodaba lolu lamapholisa labamele uMovevi sohangeni kusigaba esilandeleyo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane kulabantu abalitshumi abadutshulwe bafa eLos Angeles kwele Melika ngumuntu odingwa ngamapholisa abantu laba badutshulwe bekumbuthano wokuthakazelela usuku lwe-Chinese Lunar New Year lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters upope Francis umkhokeli wamaRoma ulungiselela ukuya kwele Democratic Republic of Congo lapho sazama ukuthoba inhliziyo zabantu kulandela impi ezingapheliyo kulelo lizwe lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press sokuyisikhathi sezamasiko kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngosuku oluzilayo esintwini lolu lusiko lukadeni olulokhu lusemphakathini sixoxa lenduna uMathema oyinqameni siyakwamukela kuhlelo nduna
edube bathi ilanga leli elo aliphumanga emuntwini laphuma kudala khonale kusakhuluma ilitshe okwenzakalayo bathi-ke kwasekubhubho umuntu wangikhona ubaba wangikhona kasangiqambelanga-ke ukuthi umuntu wangikhona ngubani umuntu lo bathi wabekwa wabhubha wabekwa ngolesithathu kwahle kwaqala khonapho ukuba lizilo kwazilwa-ke kuze kufike lamhla nje lokhu kuzilwa kuhlonitshwa leli langa kuhlonitshwa lolu suku ikakhulu ngapha kulwesithathu lungapha emhlukulweni wezansi emandebeleni ngathi emathebeleni sawo yikho lapho okugxile khona ukuthi abantu ngolwesithathu kabasebenzi ikakhulu okuphathelene lenhlabathi ukubamba inhlabathi ye lokho lugciniwe lolusuku sibilo ikakhulu lanamhlanje mbone ngani ngokunye futhi kwezinto izinduna ezivame ukukhangela ukuthi zibone ukuthi abantu ngaleli langa kabaphatheki emasimini kunye ingxenye yemisebenzi yona leyo anti kuthiwa ebuduneni lapha kugcinwa yona i-culture ngizimbi ngathi isiko kwaba lisiko ke lelo elilokhu liqhubeka kuze kufika namhlanje.
Akusiyele baba Mathema ukuthi kwenzakalani uma usiko lolu lungalandelwa.
Abangafuni ukulandela lolu suku ikakhulu kithi ngapha ngabanye babantu esibabizayo sibagwebe. Njalo kungaba labanye abantu abajale ukuthi basebenze kulelo langa lolelo. Kwezinye isikhathi kuba lesi Jesu esikhulu esingazakala ukuthi sivela ngaphi. Kuyasukuma umoya. Kwesinye isikhathi kunezulu elingalihle. Ikakhulu lijale ukwenza ukudiliza impahla zabantu. Kungaba zithola ukuthi sokudiliza izindlu, amabele athiyela lele phansi. Izulu lankona liyabe lisina ngesiphotho. Ilomoya omkhulu kakhulu kungaphanjaniswa zona izinto eziphathelene nalezinto zesintu. So ngokunjalo kukhangelele ukuthi abantu bakithi bakunanzelele, bakuhloniphe, bakulandele. Ngoba nxa kwasuka khona le lapho kuvele kusuka khona kubikwa khona izinto kungumkhuba ukuthi kufanele abantu bakulandele. Angiboni ukuthi kufanele ukuthi bathiyane lezinto zakibo ngoba abantu labo uzokuthiwa singabantu abamnyama nje baba kube kwakuyikuthi silandele okwethu lathi esakuthilwa ngoba bamkhulu yikho kusenza ukuthiwa singabantu abamnyama kumbe singabantu abansundu.
Walamhla sima lapha kuhlelo lwamasiko nokuphila kwabantu suku zonke besixoxa lenduna uMathema owenqameni. Asihlanganeni kusigaba esifanayo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontungamele Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, vumani ukubana sibingelelane njalo njengenhlala yenza ngobana kuvele kuqondile khona ukuthi abantu laba abahlangana khona baqale ngokubingelelana ngoba yibo ubuntu lobo. Ngesikhathi sisehlukana esedluleyo besibale encwadini yezikhronike zesibili isahluko sesikhombisa indima yeshumi lane, 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ngiyiphinde futhi ivesi yona leyo ukukhumbuza abanye ababeyizwile mbela labo abangazange bezwe lapho esasibale khona. Kodwa kufuneka kanje bazithobe abantu bami ababizwe ngegama lami bakhuleke bafune ubuso bami baphenduke ezindleleni zabo ezimbi. Ngiyakuzwa ezulwini ngithethelele isono sabo ngiphilise izwe labo. Uyabona lingxenye ke yanamhlanje nxa siyikhangele ikakhulu ekugcineni kwayo leli vesi lithi ngiphilise izwe labo. Kutho ukuthi ngenye indlela ilizwe njengelizwe lingagula lingonakala. Ngithi ilizwe lingagula lingonakala lingachaphazeka lingabanxele lingaswela ubunandi lingalumela ngezinto eziningi ezenzakalayo. Njengoba uyatsho lapha umbhalo uthena abantu abakaNkulunkulu kumele bafune ubuso bukaNkulunkulu baphenduke ezindleleni zabo ezimbi. Indlela lezo ezimbi yizo ezenza ilizwe ligule lifune ukuphiliswa nguNkulunkulu. Ziningi izinto ezimbi ezenzakala elizweni lakithi lakwamanye amazwe. Abantu abasahloniphi, impilo zabantu seziphunga ukuthathwa mahlayana nje. Abantu abasakwazi ukubahlale phansi bakhulumisane. Into abasebeyazi ukufuthelana, lokubulalana, lokuthukana. Into ebuhlungu ukuthi phakathi kwakho konke khona okugulisa ilizwe, okunye izinkokheli esilazo emakhaya, emsebenzini, labe sihlala khona lalabo abasiphetheyo izigaba ngezigaba abanye babo benza izinto ezimbi ezigulisa ilizwe ilizwe lakithi siyabona lonyaka likhangelane lokhetho olukhulu uzabona ukuthi izindlela zabantu ziyabe zimbi okungakanani nento edlulayo into engasi ezulwini into engakhukhumalisi isikhwama sakho laso into enhle ukuthi indlela zalola lo ezimbi kuyazazela umnikazi kalikuzwa kakuphuntshuthwa sengitsho akukhathalekile ukuthi ungubani indlela zakho ezimbi uyazazi wena mnikazi yebo abantu bangazikhuluma abanye baziphike izindlela zethu ezimbi esasizenza kazisale kumnyaka odluleyo ke sizinuke amakhwapha abantu bakithi silungise ilizwe lakithi liphile ngcono sizwelane sihawukelane sixolelane sithandane sinanze abafelokazi lezintandane labaswelayo esiyekele ubungina mina wena olaleleyo lapho khona kulandaba ukuthi ngubani ngithi mina phuma endleleni zakho ezimbi sikhuleke baba siyacela philisa ilizwe lakithi sithiya nilendlela zethu ezimbi ezisibulale emphefumulweni sibulalele ilizwe lakithi amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo ungathinela kusasa. Sike singene kwezabatsha.
Salibonani balaleli. Igama lami nguPrincess Nomalanga Siziba. Ngihlala lapha kobulawayo. Yimi umnikazi we-skin care brand okuthiwa Indalo. Indalo Skin Naturals. Indalo yi-skin care yokuqala eZimbabwe eyenzwe ngomsuzwane. Abajali ukubiza bathi izumbani. Kwayenzwa ama-test ngesikhathi izumbani inathwa ukuthi isize abantu ngama-COVID symptoms. Kwatholakala ukuthi umsuzwane lo ulama-benefits amaningi kakhulu for i-skin. So sasesithatha ke lo msuzwane. Saqalisa ukupheka ngawo ama-sepa, ama-face cream, ama-exfoliating toners, nama-detox masks. Ukuthi sisize abantu bathole ama natural skin solutions for ama problems abangabe behlangana lawo.
Yiziphi inhlupho okhuluma ngazo lapha masiziba?
Acne, ama blackheads, ama dark spots, I hyperpigmentation. So ezindalo siyasiza kakhulu abantu ukuthi iskin sabo sibe healthy ngendlela e natural. Sisebenzisa ama indigenous plants atholakala lapha eZimbabwe. Indalo yi skin care yokuqala eZimbabwe abathi yi vegan and 100% all natural skin care. Ukuqala kanjalo as i vegan and all natural skin care so kusisize kakhulu ukuthi i brand yethu iyazakale ndawo zonke. Khathesi siyathumela ama products ethu e UK. Siyathumela kwamanye ama countries as well and okwamanje i-distribution yethu siyenzela lapha kobulawayo e-emergency pharmacy. Ama-products ethu atholakala e-emergency pharmacy ku-Robert Mugabe between 8th and 9th Avenue kobulawayo. Kwamanye ama-cities siyaposta via i-FedEx and then ku-social media lingathola ama-pages ethu awe indalo ku-Instagram, la ku-Facebook, Indalo, Africa's Naturals. Lami lingathola kuma-social media platforms, ku-Facebook, Instagram, Twitter, ngu-Princess Nomasiziba on all platforms. Ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu kungathini lokusasa. Wezemidlalo ulizwe sweswe umkhakhathi omutsha oyiqembu lomdlalo wenguqu elibulawayo Chiefs uthembisa ibhola eliphezulu lonyaka. Kubika uJoseph Njanji.
Usweswe osanda kuqhatshwa ukuba ngumqeqeshi omutsha weqembu lebulawayo Chiefs uqala umsebenzi kusasa kobulawayo. Lo mqeqeshi uthi uyathokoza kakhulu ukuba usephendukile njalo ukuzoqeqesha kusigaba sePremier Soccer League.
Sengubulawayo Chiefs abathi angamakhosi khona lapha kobulawayo Premier League. Into mina ngiyithanda nje especially emsebenzini wami ukuthi nxa ngiyasebenza abantu nje bakholise ibhola. Xa bebezobukela bafike babukele bakholise. Sometimes so ma results kuphela. Ama results siyawadinga ngoba into nje umuntu onke abeyikhangele kodwa nakhona ibhola yi-entertainment. Abantu fanele babuye bazochazeka bakholise nxa bebukele.
Usweswe ubeqeqesha iqembu le-Talent Vision lona elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League. Uthi uza kuqembu lebulawayo Chiefs labanye abaqeqeshi akade esebenza labo ababalisa uSthethe lelo kwinje isifanda ongumqeqeshi weqembu labesifazane elimela ilizwe elemighty warriors.
Ngabantu vele engihamba lawo kunalo msebenzi wami ngihambe ngiyi-one, so most of the times ngidinga ukuthi kona ngibe labo kakhulu. So okwakhathesi uhamba lokhu engikwenzile uzabe ngekho ngokubambekile ngoba yena ungu-instructor we-CAF le-FIFA. So kula ma-program akhona alawo phathe waqeda ngabo-May. So ngabo-May eseza ngijoyina-ke lokho yinto nje esiyivumelene le-club. Okunye ngizahamba lo yeri ngosakhulayo uyeri-return abaningi bamazi usakhula yena sazama ukuthi kona imphakamiso endabeni zokwenza zokukhotsha.
Iqembu lebulawayo Chiefs liphutshe elisendaweni yesikhombisa engalaneni yemiklomelo yokuphelani kwemidlalo yanyakenye laphinda njalo laphakamisa lenkezi yeChibuku. Usweswe uthi uyakwazi ukuba abalandeli bomdlalo wenguqu bakhangele ukuba leli qembu lizakwenza njani lo nyaka ngemva kokudlala kuhle nyakenye.
Ngathi akhangela okwakhathi izinto bekwangani ukuba linkinganyana yokuthi ama-players amaningi asukile laphana ahamba. So kimi mina kufanale ukuthi kona ngifika ngiseyayakha futhi akutsha. Ngokunjalo ngiyazi abantu sebangakhangelela izinto ezedlulele zabazenze isizini leyiphelileyo. So kusiba yi-barometer yokumeasure ukuthi sizayenza kanjani. Kodwa mina ngisingami ngifisa ukuthi kona sihambe njalo sibone ngesolinye lokuthi khathesi kufana nokuthi siyabuilda.
Usweswe ulobelane isivumelwano somsebenzi eseminyaka emithathu leqembu lebulawayo Chiefs lo mqeqeshi wenze izimanga ngomnyaka ka-2014 lapho aze yangenise iqembu le-Cholocho kusigaba se-Premier Soccer League. Ekusukeni kwakhe uqembu le-Cholocho usebenzele iqembu le-FC Platinum njalo nguye obeziphethe esidukwini ngomnyaka ka-2019 lapho leli qembu eliphakamise khona isicoco se-league. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ukuthi sikhangele ebesilazo. Abaphikisayo bathi bathwele nzima eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa lonyaka. Abakubandla leZANU-PF bathi kubotshwa amahlongandlebe kuphela eZimbabwe. Umlimi wesigabeni seLupane uthi bazayitshaya inala lonyaka. Ulizwe Sese uqala umsebenzi kusasa kuqembu lebulawayo Chiefs. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Wolibalisa ngumthembo Sithemba uGifts Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.